Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obese tulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-16 Mhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho.
Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange.
Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175.
Okuqakathekileyo ungaqeda ama-drugs eZimbabwe yikuthi ama-youth ebe semsebenzini, yikuthi ama-youth eqalise amabhizinisi, yikuthi ama-youth ebe lento zokwenza.
Umbiko wokuthi abantu kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngalesi sikhathi sisegcene ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele, injongo ukuthi bejongene, hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isilesikhathi ibhoja lezi news ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhla siqala indaba zekuseni ngodaba lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Ngakho zithi kumele zihambe umango omude ungamakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisa eWange, lapho okulamahofisi e-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Lolu ludubo olutholakala njalo kwezinye indawo zelizwe. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana uthe simthumele imbuzo ngalolu daba, kodwa sisiya emoyeni ubelokhu engakayiphenduli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, eVictoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo.
Kuliqiniso Nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke, ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status, njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo, endawo elodumo, sibe lokweneliswa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe lendawo abayabe beregister khona ukuthi abeneliswe ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu into eselitsheliwe yini leyo, kuliqiniso?
Lokho iZEC isikukonfirmile ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo, isitsho ukuthi kuzaba labayithi i-mobile biometric voter registration i-BVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona i-mobile registration, okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit. Njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka-11 to 30 April 2023. loko kusicho ukuthi isikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock, and amalanga akhona kuhlanganiselwa amalanga ama weekend, amalanga okufana lomgqibelo langesonto abantu babe sebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababe sebe esendaweni ezijeneyo sokwenziwa delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapha ababe befuna ukuthi bevotele khona. So nyaka utsho lokhu nyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi iZAC ikusiku-announcele lokho ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu beVictoria Falls ngesikhathi zonezi kusukela mhla ka 11 to 30 April babe senelisa ukuthi behambe be register bese Victoria Falls, njalo be register ngoba kuyabe kuyi mobile iyabe ize ebantwini iZAC ukuthi yenelisa ukuthi abantu ababe zajintsha izindawo be register ngokufanayo.
Hello ke ngomnomzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho leVictoria Falls eye Victoria Falls Residents Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa iyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika 1,000+ elamakhulu amabili 2,175 elizweni jikelele abathengisa kumbe abasebenzisa ukudakayo kumkhankaso osanda kusungulwa. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo ngekhefu leFebruary Movement eLupane, lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe. Amalunga ebandla lezanu PF atshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle ngoba lizakhuthaza abatsha ukuthi bezithuthukise kwezomnotho. Kodwa umnumzana Dinashe Kambarami ongumgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende akhuphule umnotho welizwe kuqala.
Ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ungaqeda ama drugs eZimbabwe yikuthi ama youth ebesemsebenzini, yikuthi ama youth eqalise ama business, yikuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besezindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves besenza izinto at the end of the day kubulala ifuture yethu njengabontanga. Engingakutsho yikuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu. Sibona even sinanzelela even amapolisa, they have done very well, bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs lama radio stations la social media. That also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu, kodwa uhulumende okuqakathekile ukuthi ama youth athole imisebenzi, ama youth akube le transparency in ama programs even ama youth, even youth funding nje ungazothwa kulama loan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyana ke affect, akube le system e right ezathi ama youth kube le ndlela zokuthi they can be absorbed from isikole nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza. Yikho kusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamayama substance abuse kugcine kusiba lama problems elizweni njengakathesi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubona ingani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisa?
Njengebandla le-CCC asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le participation yama youth kakhulu ngoba ama youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi, ama youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu, ama youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizinisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le access yokuyathola even nje even ama loan ngayengaba efuna ukwenza i-business. So angiyuzwisisi kakhulu nxa sesithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga baya participate kakhulu kwezomnotho, ngoba yibo abatshona behlezi babukele, yibo abasetshenziswayo futhi kweze politics. Nxa izinto zizonakala, yibo abatshaya abantu kodwa abalamsebenzi, abalampilo. Iningi labo amboni ukuthi basazozithola izinto ezindlu zokuhlala njengamayouth. So angazi ukuthi kuyabe kujabulelwani nxa sithi bayajabula ukuthi i-participation yama-youth. Mina ngikhangela i-majority yama-youth maybe 80-90% abalamsebenzi. Even labahambayo ezikolo balama-certificate, bahlezi ezindlini. Yikho libona nje silama-youth amaningi khathesi, even afundayo lama-degree sebesenza i-NACH. Ungakhangela even inumber eyama-youth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza i-NACH, iyakutshengisa ukuthi ama-youth ayadubeka. Thina njengebandla le-CCC siyabe sikhangelela ukuthi ama-youth asezikolo kubo-NUST, kubo-POLY, lama-universities, kubo-UZ, nxa besuka ezikolo kube le-system eza-absorba ama-youth, whether bazangena kumabhizinisi besiya kuma-training, abanye besiya specialize kwamanye ama-areas of industry. Lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela. Kodwa-ke manje nxa sikhangele kathesi ama-youth akula nto abayenzayo.
Lo-ke ngumnumzana Tinashe Gambarami, isiphathamandla sogatsha labatsha kubandla le-CCC koBulawayo, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende uhleze egcizelela ukuthi ulenhlelo ezimqoka ezokuthuthukisa umnotho welizwe, njalo ekhuthaza abantu ukuthi labo baphathise ekwakheni ilizwe labo. Umbiko wokuthi abahlali bedolobho lakoBulawayo kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika yasabalala enkundleni zokuxhumana. Umbiko lo uthiye abaningi betatazela ngoba lokhu kuzakwenza izikwelede zabo zikhuphuke. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamanisipala yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news desk-bhodaka lapho esithi umasipala usazabhadalisa izikwelete ngedwala e-America. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu ongabe ezibhalela somasipala, umasipala angayithumela ama-meseji esiya ebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka ku-letterhead yakhe kucaca ukuthi umasipala, kube le-signature saka-town clerk uChristopher Dube. But leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela. So-ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasenzwe njengalezo futhi le ndlela yokuthi abantu abazise kuhle. Kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele, injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi. But eqinisweni isile sikhathi ibhoja lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyo into eliqiniso leyo. So ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamizi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhala into ayifunayo. So-ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitsheli hlanje izakhamizi ukuthi uzabhadla ngedola ye-America. So owakhathi esiyatsho ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengahleqiniso.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo? Ikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumuma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene, ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseje njengaleyana ayikazanga kumphakathi umuntu oyedwa iqalisile abantu babayifuqa nje abayebeyidlulisa beyidlulisa 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 so ke ukuthi lowo uma iqalisa nibejongene hhayi akulamuntu ongabakwazi kulokho kodwa ke eqinisweni vele abantu balovalo hhathi kuphela kumasipara lo bangathi abantu ba bazitshela ukuthi ngenxa yokuthi bayananzela ukuthi idola leZimbabwe yelapha liyaphela amandla ngeviki ngeviki isikhathi esiningi nxa uligadanisa le dola lemelika abantu ukuthi balovalo ukuthi engxa kuzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hhayi idola eleZimbabwe lingasasebenzi bakhona abantu abacabanga khonoko njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola leZimbabwe leZimbabwe liyamiswa kusebenzela yamina njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018 so imicabango ngaba mningi neyenzakalayo iinjongo zingaba zingezijeneyo kodwa amangaba injongo ngaba izenezo zokuthi abantu bafisa ukuthi ngakwenzakala njalo but eqinisweni uma iqala indaba ngiyongakwazi ukuthi kanti bevele ejongeni kodwa akade singakutsho ukuthi hhayi abantu engxenye yasicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi usezangenela kudaba lwezikolo ezithengisela abantwana impahla zama-uniform. Leli phephandaba lithi umphathintambo weze-primary le-secondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi ezinye izikolo azisavumeli ukuthi abantwana bayethenga impahla le kwezinye izitolo ezingasoze esikolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Mnangagwa uthi abasebenzisa ibizo lakhe kumbe elemuli yakhe ukuthola abakufunayo sebezajeziswa. Umnangagwa ubikwa itshele umhlangano wePolitbureau ngolwesibili ukuthi lamasela labanye abayenza okunenginengi bazabotshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ma-Studio 7 amahle, ngingumfana kaNcobe wasemadopo eKezi eZimbabwe. Bengicela lisigebhele amadamu, manje izulu liyanetha, amadamu agcwele udaka, amadamu akithi eKezi agcwele udaka, imigwaqo awuhambeki, emgwaqweni amagodigodi, amadibha siyazama ukudibhisa inkomo, inkomo zisafanda kudala, inkomo zakithi ma ziqeda ukudibha zizinukela umquba nje, phakathi kugcwele umquba phakathi kwedibha, kugcwele umquba phakathi fakile umuthi awufakanga umuthi inkomo ziphuma zinuka nje umquba even zihamba nje egangeni asakhombisi njengenkomo zakudala ukuthi zazizuza zinuka idipha iganga lonke manje zizinukela nje umquba nje umquba cela silungiselwe amadipha silungiselwe amadamu.
Studio 7 ngithanda ukubonga lo ke abamameli Studio 7 ndikhuluma lo Dumisani Dlovu ngilapha eJohannesburg ngokuhlala ngilapha eJohannesburg but ngiphuma khona lenhlaba zindlula mina nginesikhalo isikhalo mpela yazi abantu besindebeleni laba bathi bona bamele abantu besindebeleni abasephalamende umsebenzi wabo ngowani kahle kahle ngoba umnotho manje uyabhekisisa lapha eZimbabwe ema-insidini lemandebeleni umnotho especially kulezi zinto ezikhutshwa phansi igolide liningi kakhulu umedingali yasivusa lalesi sigaba but ngendlela okufe ngayo uma uduza ngapha egoli hhayi umgwaqo ufile bathatha imali yangapha emandebeleni bayavusa khona leharali hhayi thina isizo sakithi hayi basiqedile kuvuswa khonale mpumalanga hhayi kunzima asazi ukuthi ngubani ozosimela khona eParliamente one day naye abheke isizwe sakubo lapho makhona kumbe lo muntu enesimelayo khona eParliamente impela omeliyo okumela abantu besindebeleni mayeza ezobona izihlobo zakhe ngapha akaphathwa ngamahloni na mayefika yena thola ukuthi hayi isimo sinje esitaradeni njengalokho esiyikhona hayi kunzima kunzima sihlobo
salibonani salibonani basakazi linjani Studio 7 libingelela siyacela bakithi mazimbabweni siyacela Zimbabwe mahlabe zulu siya ekhethweni ngendawo ngendawo ku ground lapho elikhona nonke khona to corner of Zimbabwe ngiyanicela ngiyanicela kakhulu ukuthi ningabuyele emuva niyayibona izano PF vele izano PF liyayazi izenzo zayo ayisoze ivike ivumele amaparty aphikisayo akampene leyo into vele siyaziyo nababona bevimba uTsvangirai bembamba engafikeleli kumarali yakhe so thina abantu yithi sifanele sikuqaphele khona lokho sikuvulela amehlo sibili sikukhangela ukuthi vele kayisoze yavuma ukuthi khona la amaphathi aphikisayo la akampene njengelesisisi lona iyesaba kakhulu sibili ukuthi vele kangeke ilibone elidlalayo ngeke ilibone elidlalayo ngakho ke thina singabantu asenzeni shua ukuthi khona la iZANU PF akasiyivoteli noma abantu bengatshaywa kanjani ukutshaywa kakutsho lutho noma bengasibulala kanjani akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni ngiyabona omo blessing bafile khona manje singabuyelini emuva sithi thina sivotela iZANU PF ngiyangicela mahlabe zulu ngiyangicela mazimbabwe amahle sonke sikhuthazana nini impela ukuthi khona nasihambeni siyevota sisukumeni ngobuningi bethu iZANU PF ngitshela awe wena muntu osupporta iZANU PF uhluphekisa abantu ma uqinisa ikhanda uvotela iZANU PF ngoba ma ukuvotela kwakho iZANU PF yikuvotela ukuhlupheka ukuthi abantu behlupheka ilizwe kalila mali ilizwe funeka libe lo government ozalifaka libe le mali so ngiyangicela ukuthi bakithi asizameni ngamandla wonke ukuthi khona la khona to corner ground vele singabuyele ungasikufa ikuphi asikhuphenini iZANU PF iZANU PF iyadliwa kuphela iyaphuma kuphela embusweni bazabaleka omnanga kwabathanda abathandi wayebalekile wabaleka waze South Africa usazobaleka asibakhipheni
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi ndithanda nje ukulibonga nje ngomsebenzi lo omuhle kangaka eliwenzayo okusinika izindaba zeZimbabwe ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga bayantu bakithi namhlanje uthanda ukuphawula indaba lekababa lo emasweni mnangagwa le ubaba lo uthi nana uya elupane ke uyeyithi elupane uyavula khona ngali iya celebrate birthday kamgabe hayi sina nje abantu bemathebule birthday kamgabe si celebrate babo kube nje vele kuya ngathi kuye vela ngawubuye naselupane ndiyo ngoba vele hayi into wasiphatha ngayo wasiphatha ngesandla esilukhulu baba wasiphatha kubi kakhulu mpela ukuthi sicelebrate ibirthday kamgabe birthday kamgabe kaye celebrate khona le emashonaland ye obantu abaphatha kahle kakhulu abantu bemashonaland hayi khona abantu bemathibeleni na siza celebrate ibirthday abantu bakithi abaza siphatha kahle umqondisi moyo ye siza celebrate ibirthday yasesithethe ile thili zimthwakaza hayi manje ukuthi celebrate birthday kamgabe hayi kanti umgabe kwini vele kwenzela abantu betifani kwini kwenzela abantu bemathibeleni ungangitshela kuwani kuyini lutho
linjani lonke basakazi beStudio 7 labalaleli mbingele lomthwakazi wonke jikelele kulalo baba othi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch msupporta kakhulu umfo wethu lothi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch sikhuluma ngamandebele ayi 40,000 abulawa ngamashiyona engalacala ngeGugurawund umhlaba zange wangukuna umhlaba zange wakhala umhlaba zange wakhuluma lutho umhlaba sesikhuluma ngamashiyona ayi 6 elawa abulawa ngo-2018 abantu bayakomplena so ngimsupporta kakhulu futhi uma isithi isketch ngoba thina sahlelwa ngabantu abaningi emathebelelendi bebulawa ngamashona bengalacala ngiyabonga basakazi okukhuluma ngobheka impilo yethu okuhlala ngaseSouth Africa
linjani basakazi labalaleli beZimbabwe bonke abahle ngicela basakazi bandla lincede libale udukumbe lidlulisele phambili kuyaphuthuma ngicela usizo lapho bakithi ngizathi khakha ngamafichane ngidinga abantu abavela eKanyambizi ngidinga ubaba wami wathuthela khona le kudala ngeminya minyaka yabo maybe early 80s so indawo le kanyazi sikahle ngidinga abantu abayazi leyo ndawo yena wayethutha evela echolocho igama lakhe kungurapson span angikwazi ukuthi bambiza sabani kodwa wayehlobanele labantu bakomathwasa kulobaba okuthiwa ngumathwasa echolocho kosiphepha owayenyanga umathwasa lowu wayelabafazi abaningi kodwa siwatshona yena umathwasa so baba la lo mathwasa wabehlobeni kwakungubhuti lomna wakhe ngani kanjalo uma ngisizwa ngomama so ngiyacela kakhulu uma kulabantu abavela ekanyambizi noma ungabadlawa abantu ngoba ngizadinga ukubuzisa ngikuphe amabizo ngobuningi bawo ukuthi ukwanise ukundingisa labo bantu ukuthi ubaba ngabe lokhu sekanyambizi kumbe siwathi kanjalo but bengicela kakhulu uma kulo muntu ongalalela leyi audio ovela khona ekanyambizi ukuthi angisize noma abetshwele uchukosiphepha abazi abantu abantwana bakamathwasa igama mina ngujekonia mguni kodwa isibongisa kusibanda ke nanxa ngisebenzisa kuba omkhulu komalume esakomguni but ubaba ngokungakusibanda yena ngicela usizo khonapho basakazi lizilise leyi audio ngoba laba bantu ngiyabadinga kakhulu mpela sengizamile ngazo zonke indlela manje kukhanya abantu abavele ekanyambizi kabatholakali ngithe mfake khona lapho ukuthi maybe ngathola usizo ngiyabonga khonapho abazasiza bakithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika owake waba ngusibalukhulu wesigaba seSouth Carolina unkosikazi Nikki Haley ube ngowesibili ukuveza ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika. UHaley wake wancintisa ukuba ngumongameli kodwa wagcina esuswa kuma primaries ebandla lama Republicans ngumnumzana Donald Trump. UTrump wamkhetha ukuba ngummeli wele Melika kumanyano we-United Nations. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamurai Gwekwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungena wani kheli enkundleni yozo kuba upresident welizwe leAmerica iletha amagama amatsha amaningi enkundleni leyo kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ngubani ongaba ozaba ngupresident ngokuba kusamele ngathesi bonke laba abanamagama abawafaka phambili bayavumelana lebandla labo lama-Republicans ukuthi ngubani awuzakhethwa ukuthi abe nguye ozamelela ibandla lama-Republican. Yikho-ke hhayi kusaseduze kakhulu ngoba asikafiki leso sikhathi njalo abakabi baningi abasebefake amagama abo phambili. Asebefake amagama abo nguye yena uNikki Haley lo uDonald Trump owayengumongameli. Yibo ababili asebele amagama asekhona asebesaziwa ukuthi khona hhayi laba yibo abafuna ukuthi babe khona badinge ukuba bakhethwe ukuba ngabameli be-Republican Party ku-presidential race.
Ngokubona kwakho kukhona yini omunye ongaphumelela ukwedlula uNikki Haley kumbe nguye osubona ngani nguye ongagcina sengumongameli?
Kulamanye amabizo angangangeniswa enkundleni kulo Ron DeSantis ugovernor weFlorida ngelinye igama lelo elilokhu likhulunywa ngalo kodwa yena kakatsho ukuthi khona ukhona yini kumbe kakho. Yikho-ke yikho sithi kusaseduze kakhulu ukuthi sithi khona uNikki Haley engagcina enguye. Njalo enye into ekhona ukuthi yena uDonald Trump ulabo abasekeli abaningi kakhulu njalo-ke laba abamsekelayo uDonald Trump hhayi yibo abantu esingathi khona yibo abakhulu ku-Republican Party. Yikho-ke asingeke kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ukuthi khona kungaphuma kanjani ngoba yena uNikki Haley uletha okutsha okuningi ekulokuzela enkundleni. Ungowesifazane ngenye into veleleyo esikhangelelayo ukuthi ye iyabiza abantu njalo ungomunye yengamhlobo wakhe ngowalaba ababevele belapha. Yikho-ke uletha elinye icele belingekho kulokuzela kubantu labo abakade bemela ukuba ngupresident. Yikho-ke hhayi singe siyakhangelela ukuthi khona ye engabathola uzabathola abantu abazamsekela kodwa kuseseduze kakhulu ukuthi sikhulume ukuthi ngobani sibili abazakuya phambili.
Lo ke ngumnumzana Tamra Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seFlorida. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika 2,000 phose lamakhulu amabili 2,175. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.